ngesintu baba isindebele isinguni ingcwaba lalingagejwa kwakungaziwa ukuthi amangcwaba ayagejwa kuthwalwe amathambo kutsha kithi sikuzwela kwezinye izizwe kuvele kwakusenzakala ezimpini ezaziliwa kudala amaqhawe ayosala khonale eselele agejelwa kodwa ke asizange sikwazi ukuthi akhona agejwayo amathambo athwalwe.
Baba Khumalo nantudaba.
Kwakulempinto uba kumpophe chazisa nje kwakungalandelelwa ukuthi bayembiwa bagejwe kuthwalwa amathambo. Kodwa kwakudingisisa ukuthi bathi abasele khonale ngobani xa ngoba babesisuka lapha kusazakala ukuthi ngobani abaphumile ijumo lokuya empini. Xa libutho seliphenduka sokudingisiswa-ke ukuthi ngobani abasele khonale bangabe besele bekhotheme ngenxa yokuthi basele khonale bembiwa babekwa khonale kumbe abanye bakhona besele khonale bakuthatha baba ngabanye bengxenye yaleso sizwe ade besilwa laso. Kodwa laba ababhubhileyo kwakungalandelelwa ukuthi bayakwenziwa ngoba kwakulabanye ngxenye abekhaya abasele kuleso sigaba. Kwakufanele-ke ukuthi labo abahambileyo babe yibo abachasisayo ukuthi kwenzakaleni ukuze xa kulokukhona okulungiswayo kulungiswe ngolwazi olubuye labanye babo.
Nxa sokubuya baba Mpofu kulabo-ke abafela empini kungaziwa ukuthi umuntu ulele ngaphi kwakusenziwani ukuthi-ke umphefumulo wakhe ubiswe ekhaya?
Kwakukhunjulwa baba ikakhulu abantwana lezihlobo ukuthi ubani usele ekuthinithini kungaziwa ukuthi kungaphi khonapho. Kwakujinga kusenziwa umcimbi othile okubakhumbuza umcimbi wokuthi mhlawumbe idlozi lakhe lizohlangana labantwana lapha ekhaya.
Ye, kwakuphathwa njani khonoku Khumalo?
Kwakuvele kusukela ekuthini nxa babezaphuma besiya empini kwakulokhu kwakusazakala ukuthi obani nabobani baphuma baya empini kubikwe bakhelwe ukuthi baqine besiya khonani. Ngakho isiko lonilela babelenza ekuqaliseni kuyawufanele ukuthi nxa kuyikuthi umuntu usele khonale libuye liphindwe ngapha ukuze kube lesikhumbuzo kuphelele ukuthi lowo muntu ufikile. Ngakho ababehambe naye khonale yibo abafanele baphenduke nolwazi olungahambelana nemimoya eqondana nalowo muntu kumbe nalabo bantu ababe bevele bebikwe besuka la. Okwahluphayo ngesikhathi sempiyethi ukuthi abanye babekwazi ukuthi bayangathi ngakho kwenziwa kwabikwa baphenduka nxa bephenduka kwalungiswa ukuthi babe labo baphile phakathi kwabanye abantwana labanye abantu. Kodwa kwabakhona abanye abahambayo okungazakalanga ukuthi nxa babephuma belanda impi babephuma besiya ngathi ngakho zange ube lolwazi lokuthi basele ngathi njalo basele ngaphansi kwesimo esinjani. Kuba nzima-ke khonapho ukuthi kube lokulungiselela okuba khona. Kodwa nxa kulolwazi umuntu esuke kubikwe kuhle ehambile ekhonale kuba lula-ke ukuthi isikhumbuzo lesi babakhuluma ngaso senziwe kusazakala ukuthi hhayi sigxile emuntwini osuke ngali ndlela njalo oselele ngali ndlela ukuze imimoya yabo ihlale lapha ekhaya abantwana bazize labo belomunye wabo ngokwemimoya.
Ye, siyabona-ke kule ndawo khonapho-ke eZimbabwe abantu asebegejwa khona uzokuthiwa basemgodini onje sokuvumbululwa amathambo abantu kambe ayisomhlolo yena leyi baba Mpofu?
Singaze sathi yimhlolo baba, izinto ziyaguquka. Abantu khathesi sebebona izinto ngelinye ilihlo. Ekadeni yebo kwakuzaba yimhlolo sibili kodwa-ke lamhlanje sekusenziwa abantu sebethi bafuna amathambo abantu babo bakwazi ukuthi ubani bani bani wethu ulele lapha. Yikho-ke singabe sisatsho ukuthi yimihlolo leyo kodwa-ke iqiniso yikuthi izinto ezifundwe muva nje zazingekho emdabukweni wakithi esingunini.
Baba Khumalo ungathi ugqibe khonapho ubona ngazani ke
akusikho kwakithi imikhuba nje lathi njengoba kukhulunywa esesiyemukele kwezinye izizwe njalo ehambelana lenkonzo ezithile ezehlukeneyo. kodwa okwesintu sakithi umuntu nxa ebekiwe ngendlela eqondileyo kuba khona isikhathi okuba nesikhumbuzo okuthiwa ngumbuyiso ukuthi athathwe lapha lele khona alethwe ngekhaya ukuze laye aphile ngoba nxa umuntu ekhotheme efile uyathatha ukuthi akafanga ufe okomzimba kodwa okwemimoya yakhe uhlala ekhona yikho ukuhlala ekhunjulwa lanxa sokubikwa kuthiwani bayaqanjwa ngamabizo labo bantu kodwa kuba nzima ngenxa sokungaleyo ndlela ukuthi kuthiwe khona amathambo akhe kwakungenziwa esizweni lakwethu.
Iphosa lakho lokugcina baba Impofu.
Ngathi ukhumalo uqinisile ukuthi kwa umuntu wayebuyiswa phoke lo ongazwayo ukuthi ulele ngapi uzabuyiswa ngamkhuba bani ngoba ukubuyiswa kwakumletha sibili ngendlela yakhona eyayisenziwa. Ngakho-ke kukuba nzima ukuthi singakucacisa sithini ngesintu khathesi kodwa-ke singathi thina asikwamukeleni ukuthi sekule nguquko.
Baba Khumalo, elokugcina sibili.
Ye, kukhona ukuthi umuntu unyamalele esintwini njengenkosi lobhengula njengoba kuthiwa wanyamalala. Kuyabe kuyinqwala ukuthi ulandelele ukuthi kudinge kodwa kufanele ukuthi kwemukeleke phakathi kwabantu ukuthi hhayi lowo muntu wayekhona phakathi kwethu kodwa wahamba wahamba ufanana nalesona isimo lapho abantu babethu abahamba baya ezisini baphelela khonale basala khonale kuba nzima-ke ukuthi babuyise ngendlela eqondileyo kodwa ngakwenziwa nje isiko elithile bethenduka abakhokeli babeyazegcwalise ukuthi bathole ilizwe belithole ngabantwana abalahlekele khonale labo bayingxenye yethu.